Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 Nkwenkwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kwesinye isikhathi kusuke nje kungukuthi omunye angakuthi nama misunderstanding akade esekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalivele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama misunderstanding.
Ivandla leZANU-PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emahofisini alo eDavis Hall lapho okulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Sekulamavenda ayi-2 million amankampani la kobulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million lezi abazifihlileyo abantu bakhona basebenza ngaphi? Izipoko yini? Uyazihlolela ngiyabona khona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi akhe okuthi uhulumende weZANU-PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle owe-Health Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo babalisa umgcinisihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohohla lo mgcinisihlalo wesigaba sebulawayo Central District umnumzana Magura Charumbira okwazwe ngenqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla esigabeni sakobulawayo umnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa omvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe lo mnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali sikhamba le. So abantu abakhamba lokazukwere bazonda bathi kati wena Charumbira uzenze ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengamayouth kade sesiziresolve lokuthi uKasukwere we want to pass a vote of no confidence ngoba vele kaso muntu okuhamba laye vele lisela ibonekala nomuntu wonke. So abantu laba batho bazonda they teamed up yesterday and bangitshaya bebanenge bathi bengitshayele bebanenge bangigwaza le ngqamu futhi about so lamanxeba vele ezisingqamu kade ngigwazala zizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe indaba abakugwazileyo.
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele sikhambe ekoti. Mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade sihambe ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa ni-report kathesi ngivele kade ngi-admitiwe UB endilo. So sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi empilo kathesi landischargile so sokumele ngihambe nje ngihambe engine kathesi ngivele empilo so akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa ecourt ngoba i-report yapumaster 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu
manje bona bathi nabakhulu bebandla
hayi abantu bebandla bonke vele iveni kuvela phezulu yini njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikhwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongathembekalanga so vele kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikhwele so kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njovu
alo-ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcinisihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo lokhu sikudaba lunye abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezu kokuthi umnumzana Sevia kasukuwere axotshwe na kubandla lezanu PF kumbe hatshi lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahhofisini ebandla lezanu PF koBulawayo sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi yenkululeko othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi ukasukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani
umzinda engingakuthatha ngayo dande ukuthi imbono yabantu iyathiyana kwesinye isikhathi kodwa ngokubazelela kwami nangikhangela nami ngelihlo elibanzi ukuthi kwesinye isikhathi kusukeze kungekuthi omunye angakuthi nama-misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama-misunderstandings
okokuthi umnumzana kasukuwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni lina lithini ngakhona
no ukasukuwere is not the issue kande as far as I'm concerned i-problem engaba khona in another way kule tendency of having what you can call ama-big chefs kumbe ngithi you know big guys holding big positions bese bechesta for ama-hidden agendas bese kusiba yikuthi empilweni kube sekuphuma ngomuntu onjengokasukuwere ukasukuwere mind you I cannot believe this ukuthi umuntu onjengokasukuwere going throughout the country day and the night angavuka esekhonze on these things and my defense line on that one ukuthi since ukasukuwere started the program ye-commissary within ZANU-PF I can assure you kande ZANU-PF has always been on top of the situation and now you cannot deny that especially in terms of winning ama-elections outright that is the second answer
Hello ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi enkululeko ekubandla lezanu PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe ukuthi uhulumende wezanu PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba le-Newsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la ese-Midlands lapho ethekelele khona inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. UMnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani achiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa kusilo qiniso.
La yuthwa ngamanga ngiyabona ukhulume ukhona kudlileyo okumphice ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke ngoba okukhona lapha kuground okukhombisa ukuthi abantu abathole imisebenzi abantu bonke kuleli lizwe sekulama vendor ayi-2 million. Amankampani la okobulawayo okuphenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million nje zabazifundileyo, abantu bakhona basebenza ngaphi? Izipoko yini? Uyazihlolela, ngiyabona ukukhona kunatileyo. Kuzamine kungaphela emzimbeni, uzakhuluma into ecacileyo. Hayi khona layo amangala kulanto enjalo.
Akula yini ama fekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo?
Hayi, mina ngidabuka kobulawayo. Kobulawayo yikho lapho kokulamankampani wonke ongawacabangela wonke. Lapho kwakunamankampani khona ziyehla inyembe. Uzafica phakathi kwamankampani sokumila utshani. Ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona. Ungahamba kololiwe namhlanje, amatelokisi kaloliwe agcile utshani, asemila utshani. So ngiyadideka nxa esithi yena usevulele yomsebenzi eyi-2 million. Siyandide ingqondo ngoba okulapha yinsinda baphenduli. Abantwana bethu sebetshona emabridging, bebhema okudakayo, benatha okudakayo. Okukhombisa ukuthi inkokheli zethu zakusasa kuyabe kuyingxakangxoza.
Mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho.
Yelo limiqoto sibili, anti sonke siyazi ukuthi izano yona uma sesizakuya kukhetho kulezinto kulethukela abathanda ukuthi balinike uZulu ukwenzela ukuthi uZulu aqalise ukuthi abalandele zulukandaba. Nxa izane lingayifundi namhlanje sozaba sayifunda, sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhulu ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela ezizibulala abantu, ngezikolo ezingamatitshala angaholiyo, abantu abethu abasafundi. Akula nto enjalo, asikhipheni izandla silungiselele ikusasa yabantu abethu labazulu.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla okuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
NgoLwesihlanu umphathintambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima ukuthi uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi lobanje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa ngaba sibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le we-Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victress Matutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa le migoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asuselwe ebhani kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka? Siyafisa uhulumende nje angasicabangela. Ngisema ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuza ukuthi into ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga, mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela ukulodlakela abantu bephikisana naye kulokhu. Unkosazana Mazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi izakwenza impilo ibe nzima.
Sekuthe kakhulu ngoba uthola ukuthi uyekela ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngale uthola iprice yakhona iphezulu kakhulu or uthola ukuthi leyo nto ezitolo ayikho vele totally usukungazazi ukuthi kumele wenzeni or sokukhosta ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje uyothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathamandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo nezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima obukhulumo. Amankampani kwele South Africa abesezimisele ukuphindisela lawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. Ngakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamankampani abethenga lezi mpahla phandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kulefto kulamhlanje sixoxa ngokulwisana okuqhamuke phakathi kwamaxoko ebandla lezanu PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwelemelika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba ngumphathintambo wezempilakahle kwele Ethiopia umnumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe. Abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu i-32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo, kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi i-cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempilakahle oweHealth Services Act osokunqunywa izinhlanganiso ezizimeleyo, ingcweti kwezempilakahle kanye labakumsebenzi wezempilakahle. Kuvika onompumelelo moyo.
Iqula lengcithi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lephalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho weHealth Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira, isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lephalamende, uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we're here to align what we call the
Namhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho weHealth Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lomthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha eZansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso yeCenter for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu, tirikushanda pamwe chete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani. Loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni komthetho we Health Service Act.
Unkosikazi Sandra Gumbo, umgcini sihlalo weboard yesibhedlela seIngutsheni uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani kuluhlelo oluhle kakhulu, luyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise iconstitution yethu ukuthi imingani, sizwisise futhi ngesigabansi ngokwezempilakahle ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane layo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane, i-Community Working Group on Health, umnumzana Desmond Ntini, uthi bayathokoza ngokwenza ukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usizakale. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lapho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje lipho ngoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledale lephalamende liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminenyi kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamashumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe. Elitshumi lambili ayikaguqulwa kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Holmes yakwele Germany. Unkosazana Nolene Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba yeMidland State University enkabazwe eGweru.
Participation yama-youth iqakathekile ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho esifisa ama-youth thina singekho khonapho akula nto abayenzayo.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi ukuthi sike siphume, siyehlangana njengama-youth sodwa, siyadiscussa sivumelane sikufunayo, sipresent ama goals for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health. Ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe kobulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzenzwe into enje anti bebuye kithi ma youth bezosibuza bathi ma youth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
Ondlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Ade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yama youth. Akho singa sibizwa sifike sizohlala nje besinike ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone ichange.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala kobulawayo usebenzana labenhlanganiso ye Scripture Union Thuthuka kuhla ngothi labantwana abaphila behlala ezidaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama plans ethu azwakale. Noma kulama projects abuyayo, kulama programs abuyayo for abantwana kubuya sokuhleliwe kudala thina sesisenza kuphela silandela osokuzini.
abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho aqondana ngalabo ngakho ke akusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencishwa ithuba lokuveza imbono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg kweSouth Africa babelohlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki, abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya. Ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosazana Zimbayishe Mushwaburi omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini singayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ejeneyo kodwa injongo kakhulu eqhakathekile ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota. Belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudiphu kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane nalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona into eziningi kakhulu, sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi-3,000 ahlala e-car park. Kuphela indawo encane kakhulu.
Kukhasi lakho elebulenjini bokuzilibazisa eFacebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekana nalolu dubo lokungaboni kahle abanye bengela zandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi-1,000 amaZimbabweni bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo ngabantu abaphysically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
Unkosazana Zimbayishe Mushwaburi ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla. Sixoxelaye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamashumi amabili ngemva kokunqoba emidlalweni eyisithupha laba ngojikelo bhanqakabili lanqotshwa kanye ngempela viki edluleyo. Iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beChipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya. Phakathi kweviki edluleyo leli qembu leBlack Rhinos liphendukele onyaka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNgezi Platinum Stars lele-FC Platinum wona ale miklomelo elitshumi lathoba munemunye kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Caribbean le miklomelo elitshumi lathoba munembili. Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela itshiye iqembu leBantu Rovers lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kodwa umanager waleli qembu Agent Sawuthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu leHighlanders. Elinye iqembu eliphenduke lonyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 elishabhani mine lisendaweni yetshumi lile miklomelo elitshumi njalo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngoJoseph Njanji.
Siyabonga njanji igama uChris Gande lilale.
Lo ntungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.